Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 kumfumfu 2019 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ambona ukuthi government ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama recommendations afakwe ngabantu be-NGO ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube wese amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, bonke abantu sesiphila ngokwesaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Abesifazana bemaphandleni bananze usuku lwabo olwe-International Day of Rural Women namuhla bekhala ngenhlupho ababhekane lazo. Abantu bakwele Mozambique lamhla bavote kukhetho olubelo ukuxokozela kwimikhankaso phakathi kwebandla elibusayo leliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum namuhla yethule ugwalo oluveza ukuba ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Ugwalo lolulu lesihloko esithi State of Human Rights Report 2018 okutsho ukuthi ngolwanyakenye. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Ugwalo lolu luveza izihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukugoqela isihlakalo sokuziphatha kwabezomvikela baze badubule bebulale abantu abayisithupha eHarare betshengisela phezu kokuphuza kwabekhomishini yokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho. Isiphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum unkosikazi Thobekile Mathimbe uthe injongo yalolu gwalo ikuveza isimo samalungelo oluntu elizweni lokuzama ukucebisa uhulumende lapho okumele alungisise khona.
Sizilontsha i-publication yethu i-State of Human Rights Report for 2018. Khuluma ngamalungelo abantu, what was going on in 2018. Just captures ama-different rights abantu. It will look at as well ama-recommendations. So okukritika kakhulu okwayenzakalayo ngo-2018 is August 1, judicial killings of 6 people. So this launch, kade siyenza yona, it was in memory of one of victims as well, aka August 1. But essentially what we are saying, good State of Human Rights Report, is that uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu. What we are hoping for is that ukuthi i-government will be able to put in place ama-systems which promote amalungelo abantu.
UMathimbe ubuye waphatha ngokunye abakwenzayo esithi kodwa isimo sanyakenye sesitshiyene lesakudala.
Nxa sikhuluma ngento yena leyo, I would refer you to a recent publication that we released, EU Deceptions. That report vele will give you that proper analysis. I think I'll refer you to a proper publication. It's there on our website. It's on our website here too. Ngihamba ku website yetu. You can download it, keep it on your phones and read. You make the analysis yourself. But we literally in that publication siya sikhangela 2017 sikhangela iraika the late former president Robert Mugabe. Then we also juxtapose that sikhuluma ngokwe current the new dispensation.
Ingcwethi zamalungelo oluntu zincume ugwalo lolizisithi lunike izixwayiso ezingaphakamisa ekulondolozeni amalungelo oluntu elizweni. Umunye walezi ngcwethi ngumnumzana Thabani Moyo, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ilungelo lentatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA.
Part of the recommendations is that there is need for political will, and political will does not cost any investment.
Esinye isixwayiso esikugwalo lolu ngesokuthi kumele kube lokuthakazelela inguquko kulabo abawuhlangothi lwezombusazwe. Njalo lokhu akufuni mali ukuthi kwenzakale. Lokhu kutsho ukuthi kufanele labo abakhokhelayo babe lomqondo wokubona inguquko isenzakala.
Kodwa abanye abanjengonkosikazi Catherine Dube waseHarare bathi abalathemba lokuthi uhulumende uza kwamukela amacebo akulolu gwalo.
Angiboni ukuthi i-government ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO, ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhanyela njani. This year kube wese amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, bonke abantu sesiphila ngokwesaba. Ube sikhanyela lama-recommendations abo, asazi umbe bazalandamba basoke belandele ukuthi i-government hayi kayilandele izixwayiso.
Ugwalo lolu luza kwethula kuziphathamandla zikahulumende ukuze zinanzelele amaphutha okumele alungisiswe. Kodwa uhulumende uqhubeka ephika ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa ngamalunga enhlangothi zomvikela ezifana le-CIO, CID lezinye. Kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kube lezehlakalo zokuthunjwa kwalemibono ephambana likahulumende kanye labalelwa amalungelo oluntu okulandelwa nguhulumende esithi babezicatshisa besebenzisa besenza lokungcolisa isimo sakhe emazweni omhlaba. Ngomnyaka odluleyo ikhomishini yemohlante eyacubungula udlame olwenzakala ngemva kokhetho yanikeza izixwayiso kuhulumende zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa kuze kube namhlanje akulalesi sodwa uhulumende ake wasilandela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla zibe lethuba lokupha imibono yazo phezu komthetho olawula ukwethulwa kwezindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Leli bhili lingapasiswa ukuba ngumthetho likhangelelwe ukuthatha isikhundla se-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomiti edalela eParliamente ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services, umnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Esikhamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61, ukuthi ke lawo malungelo ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo ke i-bill esikhamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, sasa kuyavuka sisemaswingo, sisuke emaswingo ngolwesine siyabe semtare sesiqeda ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bhili balibona njani ngoba ngomthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lePhalamende emela iBinga North uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bhili. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-chapter 12 institution, okutsho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuza ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo ke kutsho ukuthi uminister kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission. Ikufuza i-commission izimele yodwa. Bathi uminister kulokho ukuthi khona uminister uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba bantu phela ngabantu abaye beqatshwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister kakufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminister ethi manini lingakwenzi lokho, but i-commission kufuze i-reporte edalela eParliamente hathi kuminister, ngoba idalela eParliamente yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister wabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
O minister bezimbabwe bayandiswa ngokukhethwa ngokwazi umsebenzi bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuliphuhlangothi lwezombusazwe ngakho ke khona lokho kuyabangela ukuthi uminister engasebenzi ngendlela ikho siyabe singafuni ukuthi uminister abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe
usomabhizimusi osakhulayo uNgonizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli izindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akweze kwenzakale ngendlela e-right but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisiko. Ngendaba ezenzakalayo ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandelwa leyo mibono. Intatheli izindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inenyi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women. Omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende. Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhatala nzima, lapha sithwele gadalala lokudla bahamba ngezinyawo, akulanto yakhona ehlangana. Nathi siyazama ukuthi sihlanganise, akulanto ehlanganayo, asikwazi ukuthi senzeni. Sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times an hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana agcizelelwe isakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi Siphatisiwe Nxumalo. Uma Nxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana. Akula zindawo lapho abantu bethu abangamantombazane mhlawumbe lawa bangabafana ukuthi besingabe imisebenzi yezandla ukuze baziphilise.
Umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo.
Ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe ikakhulu eAfrika. So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhunyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kulini.
UManxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge malutshwane, ukuthi nje nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphampa angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathintambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama, ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvula i-akhawunti ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala Jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele. Akukabekwa usuku lokuphenduka ekhaya kukadokotela Peter Magombeyi yena olokhe eselatshwa kule South Africa loba nje so waphuma esibhedlela. UMagombeyi walile ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kumele sikhulume lamalunga enhlanganiso yakhe eZimbabwe Hospital Doctors Association kanye lamagqwetha akhe. Isikhulumeli senhlanganiso yabo dokotela uDokotela Masimba Ndoro uthi okwamanje uMagombeyi ulokhe eselatshwa njalo uthi balokhe besesaba ukuthi angadingwa yilabo abamthumbayo abanakanelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Kusenjalo uNdoro uthi bazakhweza udaba lwabo lokukhalala lokubanjwa ngamandla okubuyela emsebenzini lidale le-Labour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. UNdoro uthi okwamanje odokotela baqhubeka bezihlalele ngekhaya.
Yabo, yabo, yabo! Thokoza omuhle okhulumayo ngumichael hove umsakazi we-studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokunanzwa kwelungelo lamantombazana kanye losuku lwelungelo labesifazana abahlala emaphandleni olwe-International Day of the Rural Women. Sikhangela indubo ababhekani lazo ezigoqela ukungahlonitshwa kwelungelo labo, ukungatholiswa amathuba afanayo kwezombusazwe, kwezamabhizimusi, kwezemfundo lokunye. Libona ngani ngokuya kwesikhathi isimo singaguquka abesifazana baqala ukuphathwa ngendlela efanayo labesilisa na? Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Mozambique bavotile namuhla kukhetho olubelo kuxokozela ngesikhathi somkhankaso phakathi kwebandla elibusayo eleFrelimo laphikisayo agoqela eleRenamo leDemocratic Movement of Mozambique. Kulabantu abafika amashumi amane ababuleweyo ngesikhathi somkhankaso walolukhetho. bekukhangelelwe ukuthi kuzavota abantu abangaba izigidi ezilithumi lantathu i-13 million. Omunye wababuleweyo ngeviki ephelileyo ngobe kumele akhangele ukuqhutshwa kokhetho u-election observer ngabasekela iFrelimo abathi wasola ibandla leli. Bekuvotelwa umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afika phose amakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-247. Abancintisa esikhundleni sikamongameli ngumnumzana Philippe Nyusi weFrelimo, umnumzana Osufo Momade webandla leRenamo, umnumzana Davisa Simango weDemocratic Movement of Mozambique, lo mnumzana Mario Albino olilunga elizimeleyo. Ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi abantu abaningi bakhangelelwe ukuvotela ibandla leFrelimo leRenamo. Bathi ibandla leFrelimo likhangelelwe ukunqoba ngoba likhankase kabanzi njalo lidlelana labenhlanganiso ebona ngezokhetho. Sizweni ukuthi intatheli zindaba yethu uChris Gande usiphatheleni lamhla kuhlandla elikhangela isimo somnotho.
Inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe BURA isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo ole Consumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uzulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchasisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephongukukhwela imihla ngemihla. Oso kusenza abantu sizibuza ukuthi kambe siyangaphi, kusisa ngaphi. Yikhona ke kusukela emhlanganweni we-general meeting yeBulawayo United Residents Association, lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakoBulawayo, asiphuthume ke sisukume siye bacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona. Ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu, impuphu eyiyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angliston Sibanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli, bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash, kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele uchane lo okay, uchane lo TM, uchane nje lezitolo uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu, ukungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi isafe emark ethengiswa ngama-R40 eGoli izothengiswa ngapha almost 100 yebond. Imali yakomuntu osebenza kuhulumende ivele iphelele khonapho. Uhulumende kumele ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngani kuthiwa ama-business kukhona i-sabotage kumbe ngathi i-sabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho, and lokhu sikubona every day ngokuhla kwamalangayo. Imali ebikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli, kuyakumele ungezelele phezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyakumele ungezelele ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagetsi kusiya kusa kumele njalo ngezelele. Ngakho ke iproblem leyo yiproblem abantu bezimbabwe asebehlangana layo every day. Awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso.
Yikhona ke ubona sikhalaza sisenje ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu kubana abantu bayazisebenza iningi laba kulamsebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphansi kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngalendlela into ngokunje kulama interbank rate kanjani isayi ikholo lonakalimi kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivelelazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, igama lami nguChris Gande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Diaspora Foundation, isisungule uhlelo lokuphathisa amalunga adinga usizo lwesiphangiphangi endaweni ezijiyeneyo kwele South Africa. Lenhlanganiso isiqalile njalo ukuqoqa imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Inhlanganiso ebunjwe ngo-2015 ithi ububi besimo somnotho kwele South Africa, ukuswelakala kwemisebenzi, ukwanda kwemikhuhlane, ukwanda kwezehlakalo zokucwasana ngobuzwe, ukuqiniswa kohlelo lukahulumende lokubopha abaselizweni kungekho emthethweni lokunye, sekubangele ukuqonga kwenani lezalwane zeZimbabwe ezidinga usizo lwesiphangiphangi kodwa zingalutholi. Ubona uqoqo kwenhlelo zeZimbabwe Diaspora Foundation, ZDF, uNkosazana Nobalozwi Moyo uthi bafuna ukupha usizo kuloba ngubani odabuka eZimbabwe.
Thola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayabotshwa abawazi ama rights abo ngama documents. Recently ibikube kwaba le xenophobia, abantu babedinga usizo. Abanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi maybe bayatshelwa zindawo lapha abahlala khona, basuke baswele lapha abangahlala khona. Sifisa ukuthi uZulu wonke weZimbabwe athole ukusizakala ngesikhathi.
Umkhokeli we-ZDF umnumzana Azaria Dube Nduna uthi uhlupho luseZimbabwe selibangele ukuthi kugcwale izalwane zeZimbabwe endaweni zonke zakwele South Africa.
Sifuna every province yale eMzantsi Afrika mayibe no diaspora coordinator uzothi makuyenzekale ingozi asheshe asiwazise thina khona la iZimbabwe Diaspora Foundation, kusuke abantu banemali zokuthi bayesiza lapho kwenzeka ingozi, abantu bethu bangahlupheki for isikhathi eside kakhulu.
Unkosazana Moyo uthi zinenge indlela abazihlelileyo bezihlelela labo abafuna ukubambisana labo kulolu hlelo.
Cela ukuthi umphakathi usisize ngama donations, like lingasisiza ngama 12 rand through ama SMS, and then kwabanye abantu abasebenzayo lilakho ukuthi lisisize ngama 20 rand every month. Silama accounts ethu Capitec le FNB, lo businessmen bangakwazi ukuthi basixhume through iwebsite yethu.
Kanti kumnumzana Nduna uthi benze konke okudingakalayo ukuze kungabi lamathuba okuhuquluza imali lezinye impahla ababe beziphiwe ukuthi basize uZulu.
I-organization yethu leyi is registered long back. Abantu bake basibona sisiza ini abantu uma kuvelwa ingozi. Sizofuna uchief accountant aphume emphakathini uze ephathi lezimali. Sine FNB, sine Capitec, wonke they are registered. Anama signatories abantu abale organization ayizange yasayona ngomuntu oyi-1. Ukhona uzobe ebheki ini imali lekusebenza kanjani.
AbeZimbabwe Diaspora Foundation bathi isigaba sakuqala sohlelo lwabo lolu bakhangelele uhamba endaweni zonke zakwele South Africa, behlangana labantu bebafundisa ngamalungelo abo kanye lokwethula inhlelo zenhlanganiso le emphakathini. Melesudo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
kwanele Nhlapho likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.